Soko isika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesine mhlaka 21 kubandula 2023 ngokipstube.
Lo Thabo Kancube, endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kweZimbabwe uthi iZimbabwe iqakathekisa ukulandelwa kwemithetho njalo ukhetho olusanda kuvelwa lukhutshwe ngokuthula.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zithi kaziboni kusiba lenguquko kweZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations General Assembly ethi akumelanga amazwe athuthukileyo angenele kokwenzakala kwamanye amazwe.
Amabandla aphikisayo kweZimbabwe athi akulakuthula elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kweZimbabwe uthi iZimbabwe ikhathekisa ukulandelwa kwemithetho njalo ukhetho olusanda kwedlula luqutshwe ngokuthula. Ukhuthaze njalo ukuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe lakhe. Ukhulume lokhu esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York kweleMelika oqhubekela phambili namhlanje.
Umnangagwa utshele abasemhlanganweni lo ukuba izijeziso zenotho zibisela muva eleZimbabwe.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law.
IZimbabwe iqhubekela phambili ithuthukisa umbuso wentando kazulu nokulandelwa kwemithetho kulandela ukhetho luka-2023 olusanda kukhutshwa. Ngile njabulo enkulu ukulazisa ukuthi ilizwe lethu liqhube ukhetho olukhululekileyo olokuthula. IZimbabwe sineminyaka engama-23 inezijeziso zomnotho ezethethwa ngamazwe angentshonalanga. Izijeziso lezi zazihlose ukuphazamisa uzibuso wabantu beZimbabwe, ngakho-ke zikhuthaza ukuthi izijeziso lezi zesulwe. Siqhubekela phambili sibonga amazwe amalathi lalekwa kulezijeziso lezi. Abantu beZimbabwe bazinikele ukuthuthukisa ilizwe labo besebenza okutholakala kulo.
Using our own domestic resources.
Uqhubekele phambili esola kakhulu ukuphiwa imali kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labanye athi abahlamukela uhulumende.
We strongly condemn tendencies by some powerful countries who preach peace, human rights and democracy and yet clandestinely fund conflicts and the unconstitutional change of governments.
Sisola kakhulu amanye amazwe alamandla achumayela ukuthula amalungelo oluntu lokubusa kwentando kazulu, kodwa kwelinye icele sipha imali kwabahlamukela nabaguqukela uhulumende abakhethwe nguzulu. Sisola njalo ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho njengesikhali esisetshenziswa ubudlelwano labanye amazwe njengalezo ezethethwa iZimbabwe. Lokhu kwenza kungabi lokwethembana okudingakalayo ukuze kube nentuthuko yamazwe omhlaba.
Wengezelele esithi umnotho welizwe lakhe uqhubekela phambili ukukhula ngoba bathuthukisa ubudlelwano lamanye amazwe kwezamabhizimusi.
Partners and investors are welcome, but guided by our own vision and national priority areas.
Siyamukela abafuna ukusebenza lathi belandela imithetho yelizwe lethu. Sibona intuthuko yomnotho emangalisayo eZimbabwe. Kuminyaka emithathu edlileyo ilizwe lethu yilo elibe lomnotho okhule ukwedlula amanye amazwe ezansi e-Afrika. Phezu kwalokhu iZimbabwe iqakathekisa ukuthuthukisa impilo yabantu bayo ikakhulu abasemaphandleni.
Gusenjalo ekhuluma lentatheli izindaba ze-SABC News izolo esemhlanganweni United Nations General Assembly eNew York. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe inhlanganiso yamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika iSADC izaqhuba umhlangano ozahlaziywa udaba lokhetho lweZimbabwe kulandela imbiko yabaphenya ukhetho abe-SADC eyokuthi iZEC yehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Loba kunjalo umphathi ntambo ogatshela obana ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba uthi awusoze kube lolunye ukhetho njengoba lwaqhutshwa kuhle.
Sasibamba zvakanaka angaitsanangura mafambiro akaita maelection ekusha kwedu musi wa23 August akaita mutserendende chaizvo.
Umhlangano lo uhambe kuhle ubechaza ukuthi ukhetho luqhutshwe njani eZimbabwe. Okulokhetho luqhutshwe kuhle kakhulu umongameli Mnangagwa Nqoba, ibandla lethu leZANU-PF laNqoba.
Abebandla eliphikisayo ele-CCC bona bathi umlomo kwawugcwalelwa mfula ebesithi akulantuthuko yomnotho kweleZimbabwe njalo ukhetho luqhutshwe kungela kuthula. Umnumzana Decent Collins Bajila omele ilobhe ngulamagwegwe edala lephalamende uthi
ukhetho lwalonyaka belulukhetho bukade bulobuqili obukhulu kakhulu. Umhlaba wonke uyakwazi ukubonile lokhu, kunjenje sivotile i-voters roll esetshenzisiweyo kasiyazi kunjenje noma kuthiwa kuhambe njani abantu bebesethuselwa sikubonile indawo eziningi kakhulu. Akulona iqiniso ukuthi ukhetho lwalonyaka lwahamba kahle.
Umongameli Mnangagwa izolo uqhube umhlangano labanye abakhokeli bakwamanye amazwe abagokela uRamaphosa, umnumzana Lorenco wakwele Angola lomnumzana Philip News wakwele Mozambique. Ezinye ingcwethi zombusazwe zithi kaziboni kusiba lenguquko kweleZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations General Assembly ethi akumelanga amazwe athuthukileyo angenele kokwenzakala kwamanye amazwe. Umnangagwa uthi kumele kuguqulwe uhlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council ukuze amazwe wonke abe lelizwi elifanayo kwezomvikela lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma enhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly, umongameli Mnangagwa uthe amazwe athuthukileyo akumelanga angenele endabeni zombuso wamazwe asathuthukayo. Umnangagwa uqhubeke esithi ubunzima ubhekana neZimbabwe bubangelwa izijezo zomnotho ezethethwa leZimbabwe, njalo akulalizwe elelungelo lokutshela leZimbabwe ukuba lenze njani ukuhlonipha umbuso wentando kaZulu. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezifana lomanyano we-EU owe-SADC le-African Union zisithi eleZimbabwe kalihloniphanga umbuso wentando kaZulu ngendlela elenza ngayo ukhetho ngenyanga edluleyo. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuba uhulumende kaMnangagwa kafuni ukuguqula indlela abusa ngayo. Ingcitshi yezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-People Power, umnumzana Pride Mkono, uthi kusobala ukuba uMnangagwa akasoze wafa wavumela ukuthi owakhe umbuso ayisiwo wentando kaZulu.
President Mnangagwa uhambe eWashington kumhlangano we-United Nations waqhubekela phambili ngokukhalakhala kwakhe ukuthi amazwe asentshonalanga ekhiphe izijeziso azifake kuye labanye abangani bakhe lalabo asebenza labo uhulumende kanye lebandla lakhe leZANU-PF ababandisela amalungelo abantu eZimbabwe. Ukukhalakhala lokhu hayi sizonto engamsiza nje yena labanye bakhe, ngoba kumele bananze amalungelo abantu njalo benze ukuthi ukhetho leZimbabwe lwenziwe ngendlela esemthethweni ebhalwe ku-constitution nakuma-sector guidelines. Lokhu balokhu bekwehluleka bekwekela, yikho nje sikhangela ukuthi izizo zenotho lezi zizeqhubekela phambili ezifaka. Ukhalakhala lokhu vele aphuza emtshintsheni.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi yezombusazwe ezimeleyo umnumzana Nkosana Dlamini othi uMnangagwa kafuni ukulalela loba ukucetshiswa ngamazwe phezu kombuso wakhe.
Sizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe akhona njalo la ma-sanctions. Ama-opposition parties kavunyelwa ukungena ezitaladeni etshengisela ngamagwaliba, hayi hatsho ukuthi babe belwisa kumbe besenza into besenza udlakela. Bayaliswa la yoma la ngama-sanctions njalo aphiwa inzalo yaseZimbabwe nguMnangagwa. Sananzelela njalo o-reform laba babalisayo eZimbabwe, kasilabo reform kanti kunini amabandla aphikisayo khalela eze-reform.
USenator Felix Magalela Mafa uthi uMnangagwa uzenza untando kayiphikiswa.
Umzwazwa ukufa lokhu khala njengomzwazwa, iwabaye lifa ikhala njengewabaye. Yikho ke uPresident Mnangagwa olokhu ekhuluma ngama-sanction, sibona ngani ucatsha ngomunwe. Thina siyazi ukuthi ilizwe leli libonile ngenxa ye-corruption yokutshontsha i-gold, saba le-gold mafia lokungalandeli imithetho esithi.
Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe liyathaba ukuba uMnangagwa wethule umbiko oliqiniso.
uMnangagwa was very very correct. The United Nations needs to be overhauled. It is reflective of the colonial situation where they are master. We cannot have a Security Council which is not reflective of all the populations of the world, and we cannot have other countries making decisions on behalf of the rest of the world whilst we as Africa have got no input. It does not make sense and it cannot continue. That center cannot hold.
uMnangagwa uhambe neziphathamandla zikahulumende ezimbalwa kanye labanye abantu angena imihlangano etshiyeneyo. Umnumzana Whitney Mchivayo usomabhizimusi oke wamiswa emthethwandaba esethiswa amacala okuqambula imali yokuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa ilanga laye useNew York uthi uyazihambela. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba wonke jikelele okunanzeni ilanga lokuthula emhlabeni, abamabandla aphikisayo bathi akulakuthula elizweni. AbeZANU-PF bathi kulokuthula okumangalisayo lokuzotha kweleZimbabwe. Inhlanganiso ezikhuthaza ukuthula zona zithi kunenge kumele kwenziwe kweleZimbabwe ukuze kube lokuthula. Kubika kuMavis Gama.
Lonyaka usuku olwe International Day of Peace lunanzwa eZimbabwe kulezehlakalo ezimbalwa esezithe zehlela uzulu, ikakhulu abakumabandla aphikisayo afana lele Citizens Coalition for Change, lona elikhala ngamalunga alo alokhe engazi uthula. Kunje kulo councillor ka ward 4 emzini we-Epworth umnumzana Lonwell Rungano obikwa ethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabe ZANU-PF ochaywe walimala kakubi. Walile ukhulumisana lintatheli zindaba uKansela Rungano esithi ngoba usalindele imvumo evela kwabebandla lakhe. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eliCitizens Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi aqhubeka ehlukunyezwa amalunga ebandla lakhe engasazi ukuthula okungezelelwe kakhulu ngemva kokhetho olusanda kwenziwa ngenyanga edluleyo.
Kuliphutha kakhulu eliyandisayo elizweni leZimbabwe. Njengebandla siyakuthothoza kakhulu.
Kodwa usaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi bona kabasibandla elitshotshozela udlakela kodwa bekhuthaza ukuhlalisana kuhle kwabantu. uMarapila uthi kungakho bona njengebandla beluqakathekisa lolu suku olwe-International Day of Peace.
Because if you have looked since the inception of President Hidi Mnangagwa's term of office in 2017, he has emphasized again and again on the issue of peace, on the issue of oneness, on the issue of togetherness and brotherliness
and sisterhood amongst us all as Zimbabweans.
Ngoba seloko umongameli Mnangagwa waqalayo ukukhokhela ngo-2017 uhlenze eduzelela njalo nje ngodaba lokuthula, udaba lomanyano, udaba lokubambana, lokuzalwane kanye lobudlelwano phakathi kwethu sonke njengabantu beZimbabwe.
Embikweni wabo abenhlanganiso yeZimbabwe Peace Building Initiative, ZIMPI, baveze ukuba kungumlando womuntu wonke ukukhuthaza ukuthula, besithi lokhu kusiza njalo ekuthini zifezeke izimiso zama-Sustainable Development Goals umhlaba wonke. Umgcinisihlalo wale nhlanganiso ongathandanga ukuthathwa amazwi, unkosikazi Sekai Holland, utshelela umsakazi ukuba ukuthula kwenza ibe khona intuthuko uqobo. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi izehlakalo ezibe khona elizweni kusukela ngesikhathi sokhetho yisibonelo sokuba kuyadingeka kulondolozwa ukuthula elizweni.
Ama-sanctions la ahlala kukhunywa ngawo asikho ukuthi afakwa ebantwini ngenxa yokuthi abantu bayabazondla, kodwa siyazehlisela thina ama-sanctions ngenxa yokuzihluleka ukulandela ama-rules lemithetho esizivikela yona thina njengelizwe. So abantu sebezaqala ukukhala ukuthi sesifakele ama-sanctions. Kukanti
isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi ugcizelele ukuthi kuliqiniso lokho okwehlele ukansela Rungano we-CCC, ngoba ubufakazi bukhona emapholiseni ukuthi ngempela ulumangalile lolu daba. Ngaphandle kukaRungano, lamanye amalunga awe-CCC asethe athunjwa ngemva kokhetho agoqela ukansela kaward 26 eHarare, uMnumzana Womberaishe Nende, lezihlobo zakhe uMnumzana Samuel Makhuhlane loNelson Mkwena. Abenhlanganiso ezimbalwa abagoqela eyeZimbabwe Human Rights, Zim Rights, bathi kusadingeka ukuthi eleZimbabwe liqakathekise ukulondolozwa ukuthula elizweni. Embikweni wabo abawukhiphe lamhla wasayinwa ngumqondisi walenhlanganiso uMnumzana Dzika Mayibere, abeZim Rights baveze ukuthi ukuthula kumele kube lokuzinikela kwenhlangothi ezijiyeneyo zomvikela ukukhankasela ukuthula lokhu, hatshi ukuthi kuphelele ekuhlabeleni ingoma yelizwe kuphela, i-national anthem. Uhulumende weMelika izolo wethule umbiko othi lelo lizwe likhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Lawa mazwi asekelwa njalo nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, uMnumzana Antonio Guterres. Olwalo nyaka usuku olwe-International Day of Peace lunanzwa phansi kwendikimba ethi Actions for Peace, Our Ambition for Hashtag Global Goals. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abaphikisayo bathakazelela okwethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa otshele umsakazo we-South African Broadcasting Corporation ukuthi inhlanganiso ye-Southern African Development Community iza kwenza umhlangano kusikhatshana esilandelayo lapho okuzahlolisiswa impumela yokhetho oluqhutshwe eZimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka. URamaphosa uthi eleZimbabwe labhekana lobunzima ekuqhubeni ukhetho lwamakhansila amalunga edala lephalamende lolukamongameli. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla utshele umhlangano we-United Nations General Assembly ukuba ukhetho lolu lwalukhululekile. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe olunye ukhetho lonyaka ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele uSenator Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-Citizens Coalition for Change loMnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF. uChuma usungula lingxoxo.
Kuvele nje kuqondile ukuthi nxa sokuphelele konke lokhu kube sokuhamba kuyotablwa lokuze i-report yangikhona kusadak yonke. So akusiyo nto entsha emangalisayo, njalo futhi sikwazi mhlophe ukuthi kona lokho okwenzakeleyo yizinto ezokuthi kona kathethi sebesiyahlala phansi ukuthi right sibone lokhu lalokhu 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 okungabe kumbeka kuhambaka kuhle kube uhambe kuhle. Okuzayenza-ke ukubana kube kulapho siqalisela khona sesilungiselela 2028 elections ezizabuya. Uza okay sesingayimprova laphana, laphana singaphambanisa laphana, hayi lapha senza kuhle la, so lapha siyala silokhu senza so So he reported in the wood gonna Igusasa Yang Kona eating one over a local or the week on a Nam Shanti. Agula Luto or Mansa and Mako, Agula Luto, would Bangabe, I bet when I am I racing the Gaga Christian Castle, which are anything Avala and Leo Mandy. So into very a Kangileo, Jaro, into a thing over a Kula Mopila. So
I'm a correction that I
would have been Gamugero. Mamlojo, what one and Jan Akonok? Experience Zimbabwe Nama challenges. We cannot be saying, mina mbone ngani, mwa, I garden tool, unga yivizinge garden tool, which is spade. Let's call a spade a spade. Ikele so yekuthi sibone during and before the elections, violence. Sabona futhi during and before ama elections, I opposition isaliswa ukuthi ingene emgwaqweni kumbe ingene kuma rallies irale. I don't call that normal. The vote was suppressed ngoba abantu bethu, a lot of intimidation going on. Even nginje babu gives ukuthi ngicelebrate ukuthi esenethi ngingenile. Angi celebrate mina, ngicelebrate abantu bamathebele in South who were resilient enough and stood up in their numbers ukuthi loba sebencindezele njani behambe beyevota bebona uchinjo. So isadakhe nxa isiyi toothless dog ingatsho isiyinja engalumiyo ayisasisebenzeli thina because clearly ZANU-PF is not following the SADC protocol and guidelines as a manager of free, fair, credible elections. We cannot call this sham of an election free, fair, and credible. It was not. Abantu bengcindezele gile. Sibona i-voter suppression enenga kulu kobulawayo kuma big cities. Sibona ukuthi ngesikhathi abantu bemele bevote akula ballot. Akula ballot paper. How do we call that an election? Even for ZANU-PF, this is an all-time law. Esiyitshoyo babuduli.
Ye, khonapho ke kwelide kukhanyanga zani yikho ngani kuyahlupha ukuthi abantu abaphikisayo bathi hayi vele lokhu kumanikiniki le sathi kula yakutsho ukuthi ukhetho luzange luqhutshwe ngemfanelo, i-European Union layo yatsho njalo. Singathi ke khonokho yikho kwenza ukuthi bahlale phansi bathi hayi asibone esingakwenzaka.
Selo kungakhethula yingwe angikaboni i-election esingayithi i-perfect emhlabeni lo wonke jikelele. Kugoqela izinto khona ngapho ku-America sibili nakubo UK namanye amazwe asethuthukile. There can never be any perfection. Into one perfect kuphela uNkulunkulu uJehova umdali wethu sonke. Nguye kuphela olelungile lokuthi amele abantu bona I am perfect. Thina abanye sonke yikuzama. So akumangalisi ukuthi ona kungabe kube lesigonqa lapha lalaphana ngoba vele kuyatholakala ukuhamba ukukhubeka ukuhamba. So asiyonto emangalisayo. Isadaki yiyo umsebenzi wayo ukuthi izo observe ikhangele lapho siyabe sikhubeke khona isitshengise ukwenzela next time okulitshela kwana ungaphinde kusigonqe futhi. So akula nto embi kodwa mina into emangalisayo ukuthi abantu nababethi sibabele befunda ukubona isesham ngaba ababhizini bayakhona ukuthi ngasebengenele kubo senate, sebengenele eparliament, sebengenele evini lapha kubo council. So are they in those seats through isame sham yini or what? You know, into le ifuzile lula kanje. So asivume nje hayi lapha nginqobile, lapha nginqotshiwe ngoba vele yimpumelo ezimbili zomlezi ezikhona ukuthi unganqoba kumbe unqotshwe. Hashi loko umuntu kona impumelo zibe zimbili ukuthi ona mina yima ngihlala nginqobile kuphela. It was not free. It was, but amahamarali kade bawenza khona ebulawayo kabazange benze irali yabo enkulu lapha e-YCD ani bayenza abavalelwanga. I-problem yabo ikuthi kona lapho ababevalelwa khona babengabikanga emaphoseni ngesikhathi ngoba vele bale problem yale ukwenza into ngabomo ukuxhopha kona kona kuthi ona sizenza ngabomo kwenza ukuthi kona singavalelwa siyalipe then international media sizalilamona kade besalisa ukwenza amahamarali abo benza ngabomo lokwana.
Nakhonokho ukuthi kona bezana bafuna ukuthi babe ngubhuti omkhulu ku-election ube ngathi thina singabaceli kanti nathi siyizalwane zeZimbabwe and silelungelo lokuthi nxa i-election isibi lizwe kwathiwa ngelanga elinje kule election siyekele nini siye ebantwini bethu siye campaigna njengoba lawo becampaign siyekhulumisana labo kungabi nalapho kuthiwa sesicela ipermission khathala khathesi after sesivotile ubona ukuthi ama-members ethu angama-members of parliament asebotshiwe ngama-charges angazisisekiwe ema-sauce sobabunje emnyama laye kuthiwa utshontshi $100 kabani bani izinto ezinjalo ziyenzeka and ziyenzeka kithi kuphela ubona ukuthi lokho ngesithiwa yini kuthiwa yi-repression bazama ukusincindezela thina njengabantu be-opposition singabonakali nje sihle sithule zwi singabi khona
lapha lizwe unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-TCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee bexoxa le-Studio 7.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi kumele kuvuselelwe amafekthali edolobheni leli ukuze uZulu athole imisebenzi njalo umnotho welizwe usebenze ngemfanelo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni lelo okudinga indlela yokuvuselela amafekithali amaningi avalwayo lokusungula amatsha. Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu amabili abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. Usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mina ngizokhuluma nge-digitalization e-commerce ukuthengisa online ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo not just eZimbabwe but emazweni la angaphesheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dawson Mengisi ucele ukuba kube namathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
Nga ukhangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yeah, it's 1960s to 1940s, 1930s. So imitshina leyana can't compete. Kayikwanisi ukuthi ilingane lemitshina esebenziswa eIndia. Ukuthi nga umuntu eZimbabwe eyenzi i-one product, eIndia bayenza i-60, eChina 50, eSouth Africa kumbe 20. So akulingani imarket eZimbabwe ikhona abantu abangakhuluma ukuthi eZimbabwe akula market ama imports ka test maningi.
Umqondisi wamabhizimusi amancane iSMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bebe ukhala ngokuthi amabhizimusi awalamali yokuwavuselela.
Kungenelela okuningi kakhulu ngoba abantu bakubulaya sebesafe kakhulu abantu abalamali izidoka zihambi njengoba la ubona. So sikhangelela ukuthi izinto ziphuthe uminista njengoba esithembisile imali ibe khona ama-SMEs athole umsebenzi ngoba ama-SMEs ala msebenzi lokutshela lokho sokwenzakele lokhu kubulawa yentsho ubone abantu abaningi they were affected and okubuhlungu okokuthi vele abanye abantu ababa bayanga esikolo ngenxa yokutshelwa la ngenxa yokuthi akula mali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumelene-ke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. Ukholukathi angaqamuka uSithembiso angaza kayibambi ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambi ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambi ibhodo. USithembiso Nyana angaqamuka uKholukathi will not hold the seat. But together in this triangle iseko leli we will make sure ukuthi ibulawayo. As one of the speakers said, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume lemithetho elawula amabhizimusi ehambelana nesimo somnotho welizwe esikhona manje. Kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe kulungiswe imigwaqo kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umhlangano omkhulu wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly lapho okulamangameli Emmerson Mnangagwa.
Singakuhlelo nesihlobo sikhangele ebesikhokhela namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi Zimbabwe iqakathekisa ukulandelwa kwemithetho njalo ukhetho lusanda kwedlula luqhutshwe kulokuthula.
Sigqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalisa umthembo osithembayo uGibbs Dube
noTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.